Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kakhozabulawa indlala lonyaka, izakhamizi eziningi zitshele iStudio 7 ukuthi umumo usumubi njalo zithi ngabe uhulumende uhle athatha amanyathelo kathesi ngoba umangoyezela leziko. Zithi intengo yempahla ebalisa impuphu, ithukela, isinkwa kanye lamafutha okuphekisa sokudula okumangalisayo osekudala ukuthi iningi lidle kanye kuphela ngosuku. Omunye wabakhalayo unkosikazi Matilda Dube owevokole insiza.
Akuthi ungadla njalo kwani kwakujwayelekile, futhi ekuseni emini ntambama sokudliwa kanye njengenjendala. Ngoba ungakupheka ekuseni emini isithwala, impuphu yakhona awusoze wayithola ngoba la esitolo isibiza.
UMadube engeze wathi xa isimo singaqhubeka sinje kuzaphazamisa labafundi esikolo ngoba iningi lingelalutho eziphaleni.
Kuzima emakhaya lapha, kuzima sula mangamabi ngoba ungahamba imizi yonke uzafica imizi embalwa ekuthi iyapheka ekuseni emini ntambama. Kube ngcono nje njengoba kusesengumqando kodwa ilanga lingatshisa, siza kuzwa sesibizwe ezikolo sokuthi abantwana sebefendile.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Basin Ndlovu, isakhamuzi esiteza eGwanda North, yena odwa uphila ngokuthengisa imbhida kodwa imali ayitholayo kayeneli ngoba evele egulelwa.
Phila ngokuthengisa imbhida kodwa nje umuntu ogulayo lele phansi. Amaphilisi akhwelile ezibhedlela, ukuyeGwanda kuyadura, lokuthi adle umuntu lwana hayi kunzima kakhulu.
Umnumzana Love Moncube oyisakhamuzi eMatobo, yena othi ngaphandle kokuthi bathole usizo lokudla bazabulawa indlala lonyaka.
Le stress singenile idlala mangoyi balale ziguma kunje lonyaka, kusho ukuthi vele sisenkingeni impela enkulu kakhulu. Hala mpela lonyaka ayikubika.
Izabelo ezibalisa ezemandebeleni iManicaland kanye leMaswingo kazivunanga kuhle okuzadinga ukuthi ziphathiswe ngokudla. Sikhuluma nje ilizwe libhekane lokuthilela komumbu osekubangela ukuthi abe-Grain Millers Association of Zimbabwe bawuthenga kwele-Zambia laseMalawi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abesifazane kakhulu badla lo klubhu ngomumo wendlala.
Omama nxa ungananzelela yibo abahlangana lobuzima. Akula kudla, kula mali ukuthi bathenge ukudla, yonke into iqansile. Nxa besezitolo kumele bakhiphe irandi.
Ngaphandle kokucela usizo lwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende, uZulu emaphandleni sekhuthaze ukuthi agxile kakhulu kwinhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze anqabele indlala ekhangele lokuqhubeka isiba insakavukela ngenxa yezizathu eziguqela ukuguquka komkhathi, i-climate change. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.